Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingali kanjani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 ngwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imizamo yamapholisa yokuvimba umbuthano webandla le-CCC eMasvingo izolo yehlule kwaye abantu abaningi kakhulu kulomhlangano.
Izangizama ukusebenzisa ke amapholisa lokwethisela abantu ukuthi bengabuyi, besebenzisa indlela ezijiyeneyo yokuvala amagetsi lokwethisela abantu ukubana bengabuyi, lokuzama ukumisa inhlelo zethu. Kodwa ke abantu basamukele ngendlela ephakemeyo, njengoba libonile umongameli engena, libonile umongameli engena, kutshengisa ukubana ke abantu belethemba ukubana eZimbabwe kube lenguquko.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi lanqabe kulamaqubaquba abantu emhlanganweni webandla le-CCC akusibo bonke abazavota.
Wona kanye amabandla onala aphikisayo yiwo wodwa anqunda abantu amadoda, ngoba xa bekurali bakhuluma ngokuthi ama-elections antshontshwa.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi amaphepha aqakathekileyo atholakale emzini wakhe afakwa ngamapholisa e-FBI ejonge ukumgcona.
Erana kathesi bonke abantu sebemazi ukuthi ungumuntu onjani. Ngikhuluma ngemajority yabantu labo abathuleyo abangenza umsindo abangakhulumi kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isikhulumeli sebandla le-CCC unkosazana Fadzai Mahere wethule umbiko othi imota ezimbalwa ezibuye labasekeli bebandla bevela emadolobheni atshiyeneyo zisiya eMasvingo lapho kade kulombuthano webandla leli izolo zithethwe ngamapholisa, abantu basala bethwele nzima ukuthi basebenzisene. Ekuseni umbuthano ungakaqali, imizamo yamapholisa yokuvimba abantu ukuthi baye enkundleni yemcheke stadium yehlule kwaya abantu abaningi kakhulu kulomhlangano abafohle iganga baquma ngenyawo. Lumbuthano ubungokubonga uZulu weMasvingo ngokuvotela ibandla le-CCC kukhetho lwama-by-elections olwedluleyo. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa nguye obukhokhela lumbuthano. Ungake wakhokhela icele le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe laye ubekhona embuthanweni lo. UChamisa ubonge uZulu weMasvingo waphatha indaba ezijiyeneyo kunye lokulandula ukuthi untombazana owasa udaba lokudlengulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba uSusan Mutami uyamazi kulandela ukuphuma komfanekiso emilaye. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalosi.
Ngiyabonga namuhla sisemasvingo boyisibonga khona izakhamuzi emasvingo ukusibhotela ngendlela ephakemeyo, njengoba libonile kuzithombela kumavidiyo aphuma kuzividividi ngendlela esamukele ngayo emasvingo ikakhulu ke ukubana izangizama ukusebenzisa ke amapholisa lokwethisela abantu ukuthi bengabuyi, besebenzisa indlela ezijiyeneyo yokuvala amagetsi lokwethisela abantu ukubana bengabuyi, lokuzama ukumisa inhlelo zethu. Kodwa ke abantu basamukele ngendlela ephakemeyo, njengoba libonile umongameli engena, libonile umongameli engena, kutshengisa ukubana ke abantu belethemba ukubana eZimbabwe kube lenguquko. Namuhla besikhuluma ngendaba ke zokubonga abantu ngokuzivotela kuma-by-election adlileyo lokuphakula ke uhlelo lwethu lokuya phambili njenge-CCC ukubana ke sizakhokhela njani ukukhokhela okuhlukeneyo, ukukhokhela okuguqukisa ke ilizwe lempilo zabantu. Njalo ke besiphakula ke indlela yokubana sizahamba njani sisiya phambili sikhangela elokhetho ke kuka 2023 lokubana sasebenza njani emasingo ikakhulu emaphandleni ngenhlelo zethu zokubonisana labo sabhuku lokubana ke kungavumi ke ubana abantu bethuselwe ngenxa yokubana ke inhlanganiso ethi kusiyinhlanganiso ke esemthethweni njalo ezimisele ukufoma ke uhulumente omutsha. So abantu kufanele ke ngaso sonke isikhathi beyaziswe ngumongameli ukubana siya ngaphi njalo sivela ngaphi. So siyabonga abantu bemasingo neZimbabwe yonke jikelele ngokuma ke qothokele sobala kubana bamelele ukubana kube le nguquko elizweni. Yabonga.
Lo ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziva obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemasingo. Kunjalo nje abanye bathi ngendlela abantu abagcwala ngayo embuthanweni webandla le-CCC kutshengisa ukuba ibandla leli lilakho kunqoba ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Imihlangano phose yonke ekhokhelwa nguChamisa igcwala pam. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda uthi amanani abantu abaya embuthanweni webandla le-CCC awatshengisi ukuthi yibo bonke abazavota.
Ngiyakunanzelela baba Gande, owakuqala ngithanda ukuthi ngubingelele ngibingelele labalaleli bakho. Ngiyakunanzelela impela ukuthi bandla lenza kuhle kakhulu ikakhulukazi kuma-rallies lapha abantu babuya. Phela abantu yathesi bakhathazekile abantu balendlala umnotho kawumanga kuhle. Ungamanga kuhle nje abantu hayi babuya sibili kakhulu ebandleni leli. Kodwa ke angingeke ngakulinganisa lokuvota ukuza kwabantu kumarali ngoba kumarali kuza abantu abaningi, kuza abantu abalemnakano etshiyeneyo, kuza abantu abazobona, kuza abantu abazokuzwa, kuza abantu abebandla lelo. Pho ke ngalokho kuba nzima kakhulu ukuthi khona ukhangelele ukuvotelwa, ukhangele ukuthi abantu babuye njani kumarali. Ngiyakunazelela kakhulu sinuthi khona iseseyi-MTC la ebigcwalisa sibili abantu kakhulu, kodwa nxa sukufika esikhathini sokuvota kube sokukhanya sokuvota abantu abalutshwane kakhulu kulalabo abantu abakade bebuya. Njalo nje futhi umkhuba osomubi kakhulu elizweni iwona lo ukuthi khona abantu sebehamba bethatha abantu kuzigaba eziningi xa besiya kurali ukwenzela ukuthi umarali zabo kukhanye kulabantu abaningi kakhulu. Lokhuyana kini ngikufanisa lokuthi uthathe imali kulesi sikhwama uyibeke ngapha uyazi ususithi ungaba le mali entsha kanti-ke wena uyithethe kulesi sikhwama wayibeka kulesiyani sikhwama.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu abaningi abasekela ibandla le CCC bengabhaliseli ukuvota, kumbe bona ababhalisele ukuvota kodwa bengavoti? Kahle kahle kuyini okungaba kubangela lokho?
Isikhathi esinengi baba Gande engisengunanzelele kakhulu ukuthi khona wona kanye amabandla onala aphikisayo yiwo wodwa ayenza anqunda abantu amadoda, ngoba xa bekurali bakhuluma ngokuthi ama-elections antshontshwa, bakhuluma ngokuthi hayi abantu basukuma ngobunene besiyavota kodwa amavota abafika atshontshwe. Lokhu kuyenza ukuthi abantu bona abakade befisa ukuthi bavotele leli bandla bagcine sebengasela mandla amadolo eselula, ngoba sebethi bona kambe ukuyavota kubanceda ngani. So kusenza ukuthi khona amalungu abo amaningi angayivota. Kodwa njengobana ngitshilo phezulu ukuthi khona ukubuya kwabantu kurali ayisikho okwenza ukuthi khona irali kuthiwe khona hayi abantu ababazavotela. Njalo nje futhi ngitshile futhi ukuthi umkhuba osukhona onalo owukuthi khona liyahamba liyedinga abantu, abantu abavela kuzigaba ezikhatshana libalethe kundawonye, bese ngathithwa khona abantu baningi abakhona kanti-ke abakuleso sigaba abantu vele bona maybe babe-constitute i-20% of abantu labeli babona belaphana phakathi. So kumangalisa abantu abaningi ukuthi khona kathi nxa sokuvotwa kungani ama-numbers lawa engasa-translate to ama-rallies akade senzakala.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekubulawayo. Impumela yokhetho lokhinya ilokhu icathekwa kancane kancane kungakhanyi ukuthi ozanqoba ngubani phakathi kwababili abathi umnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Ababili laba banguthiki lobhanqa okungenza kube lokhetho lwesibili olwe runoff. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo ukuze sizwe ukuthi sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe esivela kulolu khetho.
Ukhetho luhambe kuhle, akuzange kwaba lo lengqabangxoza kumbe ukuthi kube lo lodlame kumbe lokulwa endaweni eziningi. Lapho bekusiba le problem bebehle bedilelayo masinyane. Batige then bese kufika ekubaleni la, and I think this is the biggest lesson esingabalayo eZimbabwe. The so-called V11s lapha bebiza ama 34A. Iform leyo ibisithi ngavunyelwana ku polling station ukuthi these are the numbers, immediately ibihle i-uploadwe onto the internet and anyone could access it. That made sure ukuthi tallying is possible. Then okunye ke okutholakele because of that transparency yama numbers ukuthi for the first time in Kenya bayachabanikazi bathi abantu were conceding even before the final declaration was made, because umuntu uyabe sezibonele and ubufakazi bumgceke ukuthi hayi bangibhuqile, therefore I concede ukuthi ngidliwe, ngibonga abantu abangcedisile. So ke ngibona ngani yizifundo engingazibalisa mina njengomuntu nje omeceleni ebukele ukhetho lwaseKenya lwalonyaka.
Ngendlela uqhutshwe ngayo ukhetho lweKenya, ungathi indlela ebalulekile yona.
Ukungabi lobudlwangudlwangu kungaba lezi zathu ezimbalwa Chris. Ngibona ngani kuncedile ukuthi ama-coalition obabili iKwanza le-Azimio bezithatha abantu phose from all over the country. Bekungaso njenga last election ukuthi iJubilee for example had amaKikuyu lama Kalenjin kuphela, whereas lay Raila ube laba kibo abe Western and then all the other parts of the country. This time bekhanya ngani hayi inhlelo inhlangothi zakhona bezihlangene nje yonke indawo. Enye into futhi abantu abangayinanzeleliyo ukuthi nxa uthi akhangela impumela yokhetho kathesi ukhayela ama MPs ogovernor lama MCAs ikakhulu lokho abathi i-Central Kenya kumbe the mountain indawo yamaKikuyu. AmaKikuyu generally abengavotela umuntu ongasilo Kikuyu, kodwa lo nyaka bavotele uRuto oliKalenjin in a huge majority. So khona kuyana kuyachitha imimoya yona leyana ukuthi thina siqiliwe because siyilo umhlobo, ngakho kufanele siyelungisa indaba esitradini ngokuchayana. Yikho kubona kwami, kodwa well kasinga ngesikhathi let's not jinx it, singahlolozeli. Okwakathesi akukhanyi kungaba lodlame ngendlela yokuthi ama-coalition akhona aqoqane njani.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya ubexoxa le studio 7 eseNairobi khona le kwele Kenya. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abezenza amapholisa ehlawulisa abachayeli imali ezinkulungwane ezimbalwa. uKabinara Fraser waxotshwa esipholiseni lomngane wakhe uShelton Chingwecha. Babikwa behlawulise abachayeli kade betshayela bekhuluma kumakhalekhukhwini. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulamapholisa kamanisipala afumbathiswayo ukuthi engazabopha abathengisa ezitaladeni. Leli phephandaba lithi usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube lonobhala kugatsha lwezedivolution umnumzana Paul Nyoni bakhangelelwe ukuqhuba umhlangano labathengisa ezitaladeni ukuze kukhulunyiswane ngodaba lokuxotshwa kwabo ezitaladeni ngamapholisa. Omunye wabaqondisi beplazi elithiwa esidakeni elisenyamendlovu umnumzana Zefania Dlamini ubikwa ebotshwe ngamapholisa izolo. UDlamini ngumkhokheli wogatsha lwezescience ekolitshini leNUST. UDlamini labanye bakhe omnumzana Sipho Malunga loCharles Moyo basa udaba lweplazi leli emthethwandaba kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula. Umthethwandaba waqotshwa umnumzana Obethe Mpofu umabhalani webandla lezanu PF owayesekuleli plazi. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo amapholisa ayibikwa ehlukuluza abanini baleli plazi elithiwa selifuna ukuthathwa ngezinye njalo eziphatha amandla zebandla lezanu PF. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani wasakazwa kwaSudo 7 kundala zonke zelizwe leMelika. Siyabonga imisebenzi elisiphathela ngakana ezindawo zethu. Siyancoma ilizwe leKenya ngokhetho oluhambe ngokuthula nangokuhloniphana. Kungathi uNkulunkulu akaphendula inhliziyo zabantu bezimbabwe. Bafunde okwenzakale eKenya, balandele babe nyandanye udlakela luphele lolu. Ukhetho asilo lokuthi khona usuyisitha somunye. Ukhetho luyabe ludinga abantu abangalikhokhelela ezigabeni zasemaphalamente kanye nomongameli elizweni. Ukhetho lutho ukuthi umuntu ufanele ake akhethwe ngabantu, hathi udlakele. Sathanele onjani, sabongani, ngijike ngikhona ngapho into Abraham onjani lawo khonapho. Lawo sa-please, kwenye ngori, uvuka njani, brandi kokho wamadoda.
Hathi akudubeki elizweni, into leyenzakala e-South Africa shuwa, ngenxa yabomnangagwa shuwa, hei, hathi nasahlupheka ya. Hathi abuthwali ubunzima shuwa, hei, hei. Ah, akula nalapho esizwelwa khona, hayi, siyabulawa indawana yonke. Yo, akwezima, kube selizweni umnankagwala esithwalela ubhulo. Abantu banyamalala ukusa kwamalanga. Asabubona ubunzisho.
Selibanani balaleli be-Studio 7. Linjani impilo ezindaweni zonke? Bantu beZimbabwe, hayi sihluphekile, futhi sisezahlupheka. EZimbabwe akuvunyelwa ukuthi umuntu akhulume iqiniso. Ungakhuluma iqiniso eZimbabwe uyabuphambanisile. Kuthiwa kulo muntu wezanu obotshiweyo chele ukuthi umgabe wayengcono kunomnankagwa, kodwa ayikudelela umnankagwa, futhi ngiyamsapota lo muntu. Engimsapotela khona yikuthi umgabe libusa leli lizwe lalingela mali yakhe, kodwa amaphepha wonke aprintayo sawabambe ezandleni, even ama-barriers checks sawabambe ezandleni. Kodwa namuhla kusukela 2018 kuzofika namuhla, balutshwana abantu abake babamba ibhondi ibhondi ezandleni, abantu banikwa ama-figures ngamaphepha. Kambe umuntu uzayenza njani? Ngangifuna ukuthenga inkukhu ngiyenzani? Ngangifuna ukuthenga idonki ngiyenzani? Kuthiwa uzahamba uyeswayipha. Abantu sebesebenzela ukudla befoswa nguhulumente ukuthi thathani imali yekudla. Siyancenga kakhulu izanu kayihloniphisa izwe, njalo babona ukuthi nxa kusiyavota kuyangena imali yelizwe, kathi ilizwe banelingenamali. Lapho abachiya khona imali bayakwazi bahambe bayithatha lathi basikhulu sisebenzele sikubonayo, bengabobophela abantu amaqiniso. Ngiyabo.
Sanibonani, sanibonani basakazi baStudio 7, ninjani nonke kunye labalaleli. Ya hayi no, basakazi baStudio 7 lana esizweni zakithi samaNdebele kunenkinga nakhona ngoba uyathola ukuthi abantu bakithi bathi bona amaNdebele abandlulula kodwa ke uma wena uzozwa abantu bethi bona hayi abangeke babuswe ngomunye umhlobo lokho kuchaza ukuthi kanti ibona kuphela abantu abakuleliyani lizwe angibona ukuthi kungaba khona abantu abangathi bona hayi no angeke babuswe ngamaNdebele kanti bona yibo bodwa abantu kodwa akusinto engiyibona ikahle ukuthi abantu basupporte bethi amaNdebele alobandlululo kodwa ke bona bebona ukuthi kukhona bona laba abantu abesishoneni yibo abalobandlululo kakhulu why bengafisi ukuthi bona babona omunye umuntu omunye umhlobo ubusa banenkinga kakhulu abantu bakithi abesiNdebeleni ngoba bafuna ukuhlala bengaphansi kwabanye abantu kanti wonke umuntu lelungelo lokuthi ma ungabe kuyikuthi elekhono lokuthi angabusa angaphatha aphathe yeah aphathe so yiyo lento engithi ke ngidlulise ebantwini abanye abakhuluma nje ezinye izinto bengazange bacabangisisa kahle ukuthi why laba bethi bona bona abafuni ukuphathwa ngabanye abantu akusinto right bacabangisise kahle labantu abakhuluma ngalolu daba ngiyabonga uDube lo okhulumayo
salibonani basazi basitudio 7 labalandeli basitudio 7 kuzindawo zonke zomhlaba jikelele endoda ekhuluma umoyo kusalwa elifani ikhuthaze abantu bethu abasakhulayo ikhuthaze njalo nabadala bethu ukuthi kungaba kuhle uma bengaphuma ngobuningi bayorejista ukuvota sivoteni ngobuningi bethu kumnyaka ozayo okuyikuthi siyabisisana ukuthi njalo sikhethe inkokheli ezothandwa ngumuntu wonke ozabe ayivotele ngaleso sikhathi kuze kakhulu kubafowethu abasemazweni kubafowethu isikhathi yiso lesi asiphumeni ngobuningi sihambe siyorejista ukuvota sivote sivotele kusasa lethu nyaka
sanibonani sanibonani studio 7 ngicela ke lingidlalelele ke lingidlale nje okwesikhathi esincane angisoze ngikhulume kakhulu ngizipha guys themba le ilokhu zenalizanga layithola kelizwe ukuthi thini ithi emoyeni mngani wami ungahlupheka njani ilihlo kalincitshwa uyasambe sonke umbutho wezaphu so lapha ngizama nje ukuthi ke ngifake nje lami imfutho ukuthi kesizwakale abantu mbona ngoba bevula istudio 7 nasezimbabwe vele umusic lo awudlalwa nani lingasidlalela nje kancane abantu beke bezwe ukuthi hayi vele izaphu ikhona siyabonga yimi uLouis Guduza thank you
bakithi kuyamangalisa ukuthi umntwana omncane naloo nje kwamakho msali sengaqathanisa umbuso kamgabe dokababa umnankagwa umnankagwa enze izinto eziningi kangako wakhulula abantu emndaweni kamgabe leya abantu bavulelwa amamayinisi basebenza abaningi khathi esibalezinto ezinkulu kakhulu umgabe wayengavumi la mamayinisi akula muntu wakho wagede igolide emgcekela umgabe nguye yedwa kuphela owayezigebhela igolide abantu baligebhela igolide kathi esibazuza abanye balezimota abanye balamabasi abanye balezindlu zamazenge abantu sebephumelele ngegolide kodwa eqathaniswa umgabe lomnankagwa upresident mnankagwa ukhululile abantu ezindaweni ezithiyeneyo kakhulu mina ngedwa ngubona njalo nje kuphela nje ngenxa yokuthi umnotho wawuvele sukubhidliswa ngomgabe kuyehlula ukuthi kuqhubekele phambili ezinye izinto ezinjengamandasti ngoba zazivele zibanjwa ngabelungu babaleka ngesikhathi sikamgabe ngiyakubona mhlophe ukuthi ngakwakungumnankagwa ngaleso sikhathi abelungu ngaka babalekanga ngoba wayezabe exoxisana labo pholo wana hhayi kunjengokuthi nxa umuntu eyale umfazi kubeke kuzithi siwuthetha omunye sithi lowana engamalayo wayengcono kulawe wena uyabe sumphathe kubili umuntu ohlezi layo lowana wahambayo kakukhulunywa ngaye angazabe wayekwenzele kuhlenja ungakhulumi ngaye sekwandlula njengoba lo mgabe sowazihambe niyabo khuluma ngaphenkayi
salibona lonke kustudio 7 okhuluma undakose untalawundi umahala utsani itshinji badziba ye ngisukuma lokubonga la kuba kumdawini uphenya silethele lona salibona njengabe gqwakazi abantwana benkosi siyabonga emdawini siyabonga kakhulu izandla zidlula ikhandla mfowethu ye bese ngidlulisa nokuphatheka kabi enkulumeni kababa uphathisa umdluli laphana ngamuzwe bala ukuthi amakhala angaze aba lenkosi yawo lawa amanambi abe lenkosi yawo amazenda amatonga kanjalo kanjalo ngendima ezikhona komthwakazi kube nenkosi yakhona bese ngicawa ukuthi umhlaba sizawuthatha ngapho walawo makhosi wonke lenduna zonke lezi ezisengameleyo ngoba vele sengamele izinduna zisengamela sisonke siyimhlobohlobo jeniye khona lapho ngaphakathi angazi ke ukuthi ngoba bona manje sebeletha ukuthi inkosi yabethwakazi siyinkosi yamanguna asuka lo mzilikazi kwazulu nadaya asuka lo mzilikazi eSouth Africa asazi ukuthi manje ubukhosi bangkhona buzayakhelwa kuphi lapho kuzaba isizwe samaninguni khona kuphela esobe singahlangananga khona ngoba kade sisihlangene sonke ngiyaxolisa kakhulu uma ngigubile kodwa ngithanda ukuthi ubaphathisa ngoba evele siphathisa ngokusifundisa kahle ngemvelaphi akayikhiphi iqondile ingatsheki ingahambi echayisa isizwe lesiyana sayakhwa kanzima amakhosi ayakanzima isizwe sicela bangasibhidlizi abadala kabakhuluma inkulumo ezathi isizwe hayi inkulumo ezihlukanisa isizwe lesiyana isizwe sayakhwa kuze kube kulimi lwesindebele ulimi lwesindebele lulimi lwesizwe sabethwakazi akusilo limi lohlanga thizeni ulimi lwesindebele njalo abekwa abantu okuthiwa ngamandebele isindebele lulimi abantu abasuka nomzilikazi engunilendi ngamangubo yebo kunjalo khonapho siyacela mpela abantu siyacela ukuthi isizwe sakhiwe abantu bangahlukanisa isizwe sivele sihlukene ngiyabonga
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi amaphepha aqakathekileyo atholakala emzini wakhe afakwa ngamapholisa e-FBI efuna nje ukumgcona. Amapholisa ugajalwe FBI athola amaphepha alitshumilane angamelanga asuke esigodlweni se-White House esendlini ka-Trump. Amapholisa la abikwa esethuselwa ngabalandeli baka-Trump kusukela baze bayefunza endlini yakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngokumbona kwami uTrump ngimqathanisa lalo u-Attorney General okhona uGallant. Lo undoda okuthiwa Garland nxa umkhangela umlalela kagcigcizi katshintshi ngathini ungumuntu omi entweni yakhe eyokuthi khona umthetho kawulamehlo ukuthi wena unguzibani unganani uvela ngaphi kutheni umthetho awula feva yokuthi hayi wena siza kuyekela ngoba unje utsho njalo lo ubaba lo uyayiqinisa linto le so nxa eyiqinisa into yona le ngiyambole ngiyena phela lo ejele uformer president kumbe engena ethonisiswa ngokulingane lokhu akwenzayo amboni umuntu lapha ombambatha amahlombe lapho ukuthi hayi wena uraiti into zoko zonke ziraiti. Hayi, nxa kulesi khathi lapha ama-lawyers akhe akasebenza khona izo zonezo ngoba kufanele ukuthi bazame ukumvikela ngendlela zonke abangamvikela ngazo. Ikuthi nje umntwana ngazuthi wazalwa wathwani uyaphunguma nenhlanhla aphume lapho kuvalwe khona. Kodwa ke khathesi ayingikhangele sibili ukuthi ngibone ukuthi uzaphuma njani, uzaphuma ngaphi, uzaphuma kutheni. Bazamgombolozela kuphela khathesi ngezinto azenzayo. Ikakhulu khona lokhu ukuzama ukuthi ayikhu ukuthi awuyise uhulumende omtsha ongenayo yena adlale abe ngupresidenti ohlala ngenkani khona lapha. Sijayele ukukubona lokho kwezinye indawo kodwa asikaze sikubone la.
Yena uTrump uthi okwenzakalayo ikumhlukuluza ngenjongo yokubana angangeni kukhetho oluzayo. Ukubona njani wena khona?
Hayi, lokho angakukhuluma ekukhulumela nje ukuzivikela ukuthi khona yahlukuluza. Awuyamuntu omhlukuluzayo uTrump. UTrump kulezinto yena azenzayo, azikhulumayo, azifuqayo, azaziyo laye ukuthi wazenza ukwenzela ukuthi ahlale embusweni.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni focubungula izombusazo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.